Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukelanga njabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 16 Hlolanja 2024 ngudaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi okwenziwe ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga ukusola uhlelo lwemunu munu scholarship ukuphambana lesisekelo sombuso welizwe. Kulabantwana abane abafele emoteni abazivalele kuyo bedlala eHopley Zone 1 eHarare, lapho amapholisa athi basuke baphelelwa ngumoya wokuphefumula. Inhlanganiso ezimela amalungelo kaZulu seziveze ukukhathazeka kulandela ukuxotshwa kwabantu emizini yasebehlale kuyo okwesikhathi esedlula iminyaka engamachumi amabili 20. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo eluntu zithi umbiko owethulwe ngomsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga esola uhlelo lokubhadalela indleko zezifundo olwemunu munu scholarship uphambana lesekelo sombuso welizwe. Lolu hlelo lwasungula ngabenhlanganiso yabantu abathandana ngobulili bunye Gays and Lesbians of Zimbabwe ngehloso yokuphathisa abakulolu hlangothi, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Embikweni wakhe lo uChiwenga uthi akula college elizavumela ukuba uhlelo lokufundiswa kwabantu laba luqhubekele phambili. UChiwenga uthi ukuthandana kwabo akuvunyezwa ngosiko lwesiKristu ngoba eZimbabwe lilandela ukholo lolu. Lokhu kusolwa ngabakunhlanganiso ezigqugquzela ukulondolozwa kwelungelo loluntu besithi akukho kusisekelo sombuso welizwe. Isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe NGO Forum uMnumzana Hubert Mandinde uthi yikuphosisa ukuthi eZimbabwe lilizwe lamaKristu kuphela esithi isisekelo sombuso sinikeza wonke umuntu amalungelo afanayo.
We are concerned by the statement issued by Vice President General Constantino Chiwenga.
Khathazekile ngamazwi kamsekeli welizwe osola uhlelo lolu. Okumangalisayo yikuba uhlelo lolu luyasolwa, kodwa luvumelela abantu laba ukuba bathole ilungelo labo lokufunda.
Kodwa abokholo lwesiKristu basekele uChiwenga besithi umbhalo awubavumeli ukuthi abantu bathandane ngobubili bunye. Lokhu kuthiwe ngumfundisi Simbarashe Maringosi othi bayazisola inhlelo zonke zabantu laba.
Yinto esingayikhuthaziyo, yinto engafunwa nguNkulunkulu njengesonto ngasonto esiyikhuthaza. Ngoba iBhayibheli likubeka sobala kusegcekeni ukuthi ngasonto ekhuthazwayo eSodoma leGomora wabhidlizwa ngenxa yendaba yona leyo. So kumele sithiyane lakho.
Isiphathamandla senhlanganiso yeGays and Lesbians of Zimbabwe uMnumzana Chesterfield Samba utshele iStudio 7 ukuba eZimbabwe kabakhululeki ukupha umbono wabo njengenhlanganiso.
Angikabi le mvumo yokukhuluma, angenelisi ukukhuluma ngodaba lolu.
Unkosikazi Gumisa Ibhonzo okhokhela inhlanganiso ye-Transmart Trust laye uthi bayesaba ukupha imbono yabo phezu kodaba lolu. Uhulumende weZimbabwe kusukela ngesikhathi sikamuye uMnumzana Robert Mugabe wayevele ehlala ebathuka abakuhlangothi lwempilo kuthandana kwabantu bobubili bunye ebafanisa lezinja lengulube. Imithetho yeZimbabwe kayicaci ngokuphila kwabantu abathandana ngobubili bunye, kodwa kayivumeli ukutshadiswa kwabo emthethwandaba loba emacaweni. Uhlelo lwemunumunu scholarship olokubhadalela indleko yezifundo indawo zokuhlala emakolishini lakuma-university lwaqala ngomnyaka ka-2019. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
kulabantwana abane abafele emoteni abazivalele kuyo bedlala eHopeless Zone 1 eHarare lapho amapolisa athi basuke baphelelwa ngumoya wokuphefumula. Abathathu babo bebeleminyaka yokuzalwa emithathu njalo babalisa uAllen Busiri, uKudzaishe Tsuro loAshley Mato. Owesine nguAnotidaishe Mutize obeleminyaka emine. Isikhulumeli samapolisa uMnumzana Paul Nyathi wazise ukuthi abantwana laba bazivalele emoteni yohlobo lweToyota Chaser ngehola lechumi lambili 12 o'clock emini baze batholakala ngumnikazi walimota ngehola lesikhombisa 7 o'clock ebusuku sebefile. Uthi ukuzivalela kwabo kwenze baswela umoya wokuphefumula. Ukuthi babonakale phakathi kwalimota ngesikhathi bedinga bekungelula ngoba amafastela ayo ebependiwe. Ingozi ezinje zivamile kakhulu kwelemelika ngesikhathi sokuchisa kwelanga. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yeMoto Industry Employers Association of Zimbabwe, uMnumzana Abednego Bebe.
Okwakuqala umntwana omncane bakufanela futhi sibajayele ukudlalela emoteni ngoba phela kuningi okwenzakala singaboni ingozi le esikhuluma ngayo kathesi. Isakasonto enhle emntwaneni, especially umntwana omncane. Kwesinye isikhathi kuyeqala-ke ukuthi lanxa kungathi ukuthi umngeni wavaleleka emoteni kungenzakala ukuthi adlalise into emazayo ephakathi kwemota kumba angene ngaphansi kwemota wona ingene ukuthi kuyigijima mhlawumbe usake ukuthi uye emsebenzini nje sekune-emergency ukuthi ulimaza umntwana. So abantu esiningi ngakufalanga ukuthi bajayeze ukuthi badlalele emoteni. Kwakuqala lokho. Kwesibili, nxa ungafika ngekhaya kunabantwana abancane iqakathekile futhi ukuthi-ke imota uyikhiye ukwenzela ukuthi abantwana bangabi lokuvula moda-ke kungalamuntu omdala. Nabantwana abancane phela into eziningi kibo into zokudlalisa, badlalisa nje mahlayana bese kuthiwa nomonakalo. Ungajayeza abantwana ukuthi badlalele emoteni ngomuntu elilanga izasithini imoto ingalamoya amaviri wonke ngokona bana babengazi lutho besibadlala. So kuqakathekile ukuthi abantwana sibakhangele ngaso sonke isikhathi sibananzelele ukuthi kabadlaleli ezimoteni.
Yona imota nxa ufika endlini kumbe ufika ngekhaya lapho kulabantwana bababhebhe, yiwaphi amanyathelo omele uwathathe angavikela ingozi ezinje, lokho esingathi ngama-safety precautions?
Imota kwesinye isikhathi ezifika kakhulu imoto ezenziwa esimanje lezi kazingenisi umoya owaneleyo ncamawindi ebaliwe imota ilile ingadingi especially ngesikhathi sokutshisa le. So kuqakathekile xa ufika endlini okwakuqala ubone ukuthi imota uyithiyile ithiyekile akunamntwana ongadlalela kiye. Kuyaxwayiswa futhi xa imota ilama-windi shield especially uyashiya iwindi kancane ukwenzela ukuthi-ke imota ibe ne-circulation yomoya. Okwesithathu ongakwenza ukuthi nxa ungena endlini khangela uthalaze yonke indawo ukuthi kakulamntwana eduzane, ukhiye njalo imota ukusungena-ke endlini. Ngaso sonke isikhathi nxa ufika usendlini imota kayihlali khiye, especially nxa unabantwana abancane.
UMnumzana Abednego Bebe ngumkhokheli wenhlanganiso yeMoto Industry Employers Association of Zimbabwe ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7 eseHarare. Inhlanganiso ezimela amalungelo kaZulu seziveze ukukhathazeka kulandela ukuxotshwa kwabantu emizini asebehlale kuyo okwesikhathi esedlula iminyaka engamachumi amabili 20, abanye bengabantu asebeluphele abangasoze benelise ukwakha njalo laloba bengaphiwa ezinye indawo zokuhlala. Ezinye inhlanganiso ezigoqela e-Communities in Actions Platform zithi kulabantwana abanengi asebechiye isikolo kulandela ukuxotshwa kwemuli ezinengi ezetheswa umlando wokuzihlalisa emhlabathini kahulumende. Umphathintambo kahulumende obona ngezomhlabathi uMnumzana Anxious Masuka ukhuphe umbiko ngolwesithathu esithi uhulumende kafuni ukuzwisa abantu ubuhlungu kodwa ufuna ukususa abantu abathatha umhlabathi okungekho emthethweni eselekelela ngokuthi uhlelo lolu luzaqhubekela phambili. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa noMnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethiko zombusazwe njalo efundisa ekolitshini le-NUST.
uba buhlungu ukuthi abantu nje bahlala isikhathi endaweni bezitshela ukuthi sebeqhulile bathole ukuthi hayi sokushukubele nguquko sebezithola bengekho emthethweni mhlawumbe kuveza ukubana kumele uxwayisise umthetho olawula ezomhlabathi esingathi ngama-laws of the land ngoba ye kukhona indawo esibona khona abanye babengama-barons kulabanye wakule esingathi land corruption ukuthi omunye umuntu wathi ngithi umhlabathi engenamvumo yakhona kulamanye abangena kungenamvumo konke lokhu kuletha ukukhathazeka empilweni zabantu kodwa kuyaveza ukubana mhlawumbe kusiya phambili xa umuntu ephiwa umhlabathi kumele alingisise mhlawumbe azafake namagqwetha kuze axwayisise ukubana umhlabathi awutholayo ngosemthethweni njalo nxa usemthethweni ungaphansi waluphi uhlangothi olulawula lowo mhlabathi ngoba esikubonayo lapho abantu abaningi sebeselangeni ezakhona phakathi kwabosabhuku nabantu belenza abantu esingathi ngama-local authorities mhlawumbe kwakungacaci khonaphana mhlawumbe kukhona abantu abazange bakubhasube kwezomthetho njengoba sibona abanye abaxhotshwayo basuka bahanjiswe umthetho wandawo umthetho wandawo lawo kutsho okumele kwenzakayo mhlawumbe esinganzelelayo ukuthi kumele abantu kathesi babe lokucwayisisa xa bephiwa kube bethenga umhlabathi babone ukubana indawo yakhona isemthethweni baze bafake namagqwetha phakathi.
Abanye bathi lokhu kungaphathisa labo abadinga ukuthi babe bethenga umhlabathi kathesi, kodwa abakade besendaweni lezi okweminyaka bona babuzisisa ukuthi pho uhulumende yena ubemeleleni aze abathiye okwesikhathi esingaka. Abanye sebezebaluphala, abanye sebeyakhe imizi njalo bezasuswa kungela mali abazihlawulwayo.
Lokhu kuyahlukumeza kakhulu ikakhulu sikhangela abasebele isikhathi esidele lomhlabathi. Xa sikhangela umuntu ohlale okweminyaka engamathumi amabili kusuka kukhathaze ngoba umuntu uyana seke wavunyelwa sefake naye impilo yakhe ukuthi sikhonapho kusuka kulethe ukukhathazeka ikakhulu empilweni zabantu. Sikhangela kakhulu asebekhulile asebathiye umthelezi bezijele ukuthi hhayi bagcinakile njengoba sebelesikhathi esidele kulowo mhlabathi. Mhlawumbe okubalulekileyo ukubana labo bakhangelisiswe bakithi ngoba kuba lokuhlukuluzeka ebantwini kakhulu.
Lo ube ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi yezombusazwe njalo efundisa ekolitshini leNUST esecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kweze Melika, uhulumende walelo lizwe usaxwayisisa imbangela yemfa yomkhokheli webandla eliphikisayo kwele Russia, umnumzana Alexei Navalny, owake wafakela ichefu ngomnyaka ka-2020 ofele ejele namuhla. UNavalny ubethwalise nzima umongameli Vladimir Putin wele Russia ngokuveza inkohlakalo ekhokhela ukutshengisela ongakaze kubonakale kwele Russia. Ubotshwe ngomnyaka ka-2021 wahlala ejele waze wabhubha izolo. Amazwe amaningi asola uPutin esithi nguye ombuleleyo. Umkakhe uthe umbone ngeviki edluleyo ejele eziphilele engaguli. Uhulumende weleMelika uthi uzaqala adingisise imbangela yemfa kaNavalny andubana ethule umbiko ophathelane lemfa yakhe. Ukudlazela ludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxele olandele zombusazwe leMelika umnumzana Difa Dube.
Umnumzana uAlex Navalny ulapho okwafika khona ekuthenini ukuthi bengathi abazwani kuhle kakhulu lo mnumzana uPutin ukuthi kungenxa yokuthi wayekhanya emelana lokuthi ngabe kakhulu ngabe ukuthi uPutin uyachiya umbuso njalo ngabe uPutin uyayazama ukuthi azwisisane noma adlelane kuhle lamazwe angintshonalanga awe West okuyinto uPutin angafuni njalo kuyibona. So yiko kwenza ukuthi agcine esembona njengesitha sake sokuqala iNM number 1 konaphana ngoba wayebona ukuthi ngumuntu osengasetshenziswa ngama West ephakathi phakathi kwelizwe lakhe. So njengoba sisazi ukuthi uPutin ngalesi sikhathi kule high tension engakanani nxa sikhangela indaba ezombusazwe ikakhulukazi indaba zempi kakhulu phakathi kweUkraine phakathi kweUkraine esetshenziswa ngamazwe asentshonalanga bese kusithi nxa sesikhangela ukuthi yena uPutin uphathana kanjani lalawo mazwe. So okwakuvele kwakusobala ukuthi isiphetho sakhona kuzagcina kusiba njalo ngenxa yokuthi nxa sikhangela ayikho enye indlela ebekade isisele ukuthi bengamenzani ngoba lokhuyana ube sembona ukuthi uyisitha esingamqedelela esiyasitshenziswa amawesi simqedelele nanoma yinini.
Namafitshane ungathini ngoPutin ikakhulu sikhangela kunaloku okwenzakalayo? Ngumkhokheli onjani njengoba sibona lokuthi sengumuntu osebuse isikhathi eside?
UPutin uyilokhu esikubiza ngokuthi uyintando kayiphikiswa ngoba ungumuntu obona ngathi nguye yedwa olungele ukuthi abuse ilizwe lelo laseRussia noma nguye yedwa ozibona ukuthi engaqedisa izimiso lezi ezatshiywa ngabanye bakhe ikakhulukazi laba ababephathe ilizwe leRussia ngesikhathi seSoviet Union. So okuthi yena uzibona ukuthi nguye kuphela ongaqhubekela phambili ukuthi afeze izifiso zeRussia lezi abona ukuthi kufanele ukuthi zifezeke ngoba njengoba sazi ukuthi iRussia la isakulwela ukuthi ngabe iyabuyela iyeba laphana ku-superpower okuyinto yena azibona ukuthi ngiyedwa o-capable of ukwenza khona lokho. Kukanti kodwa-ke amazwe kufanele zivumele ukuthi elizweni abantu nxa abantwana bezalwa noma abayenxa bekhula bafanele baphiwe amathuba labo ukuthi babuse ilizwe ukwenzela ukuthi kube lenqubekela phambili elizweni.
Umnumzana Tifa Dube ngolandela ezombusazwe wele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseNgilandi.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Okwamanje wothi sizwe abanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo.
Sanibona masanibonani basakazi abahle basakazi beStudio 7 nina enisakazela indaba lisemazweni akude siyabonga ngamandla. Bengicela ukubuza mani, yazi kula malanga asikho into engiyizwayo, angisezwa lutho. I'm out. Angathi ngisingeza njani, ngingeza njani ukuthi nami ngithole ukuthi ngizwe ukuthi kwenzekani ezweni. Ngiyathanda ukwazi ngempela ngempela okukhulumayo. Ngikhole ukubonga kakhulu uma umyalezo lo ungafika kunina labo basakazi. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu.
Studio 7, Studio 7, umnqobile ufana wase St. Luke's. Intsha badala ayisukumi ilwele inkululeko, ayisukumi ilwele izwe. Kambe ma kuthi umuntu umdilizela umuzi, uyosuka ayehlala kubulumo. Ngoba ma umqotha endaweni kufanele ukuthi ubekwazi ukuthi uyahlala phana. Umbeka laphana ngoba wena umqotha. Hayi, intsha ayiphakamisi ilwele ilizwe madoda. Kunzi ilizwe sibanjwe izigebengu ngqi. Izigebengu zikidnapping ilizwe mpela ukuthi asila chance. Siyintsha asike siphakameleni phezulu.
Studio 7 njani balandeli nabasakazi. Ngithanda ukukhuluma indaba yesigaba lesi esenziwa iZANU PF esixotsha abantu mani emhlabeni wabo, esixotsha izizalwana lapho ezalwa khona. Sazi ukuthi ithi abantu baye kuphi. So into esifuna ukuyazi ukuthi kanti umhlabathi ngowezanu kumbe ngowabantu. Kanti iZANU PF kuvotelwa kwayo esikhundleni ivotelwe ukuthi ihlukumeze abantu kumbe ivotelwe ukuthi ilungise izinto ezifunwa ngabantu. Sifuna ukubakwazi khona
lokho omalaki inkomo believe gabule nabo Joseph Chuma nalabo Angleton Spanda ababuye bazosiphendula ake basitshela ukuthi iparty yabo lesi senzani manje sizenjani masintshontshela abanikazi umhlabathi wabo
njani wakastudio 7 njani khona ngapho eAmerica njani bonke basakazi liziphilele hayi thina siyaphila lapha eZimbabwe sibona nje ukusafa kuphela lapha eZimbabwe akulanto ehambayo lapha eZimbabwe into zonke ziyantsalelana ngani zinkomo ezidonsa zichilile la hayi kunzima cela inews phela lingasilikali ngenews ngenews news asisezwa lapho ukuthi kuhamba njani cela imbibala
ambuthamisa walwa lelizwe lokhu esikhangile sithule nje zwizwi umfana uyi-one akula muntu oncedisa kulo lelizwe lapha uyi-one lolo muntu lawudinga isupport impi uyilwa eyi-one intsha kanti icathe kuphi ayiphume lapho ecathe khona kuliwe lezi zigebengu zezanu lezi kuliwe lazo siphume elizwe umanje sihlala emazweni angaphandle sehlule ukuhlala amafemili ethu asi-enjoya ngimpilo yamafemili ethu sibalekele bona izanu izigebengu lezi izigila mkhuba ziyajekha ilizwe azithwele nzima ezimbabwe sokumele sithatha amafemili ethu sihle sibaleke siyehlala khona lapho esihlala khona lamakhaza ngapha phethi yabantu anzima ngenxa yemigulugudu yezanu nje
sibingele studio 7 siyabonga sicela ukuthi studio 7 lisibiselele inews zekuseni uma kunzima ukuthi lizibisele lithi isikhathi kancane lapho ukwenzela ukuthi kulezo zantambama libe lesisikhashanyana elingasinika sona isikhathi odlala sikwazi ukuhlaziya ngoba baningi abantu abanembono emboni ngani maybe ingasisiza sonke singamazimbabwe so sicela ukuthi lisengezelele isikhathi laphana ukwenzethi sizwe imibono yethu sonke siyabona
Salubonani Studio 7 ninjani ngiyemphawula nami la endabeni yamapulazi kahle amapulazi sesiseqinisweni ipulazi indawo yebhizinis asindawo ukuthi umuntu usofanele ayakhe ahlale khona indawo yokulima pulazi ngumuntu ofuyayo uhlale epulazini uyalima kakhulu kwaseplazini so igovernment mayathatha ixosha abantu abamhlophe swabi ithatha abantu ababafake epulazini uzoyenzani umuntu omnyama uzolimaintaina ngani ipulazi izoli ngenamali uzolimaintaina ngani
Studio 7 linjani mna namvumelana lobhutata othi abantu abahlanganelezana izane libulele ilizwe kodwa babhize ukuthiwa izane ku-right izane iphethe kahle abantu marabhira bekho umuntu ezingananqondo izane asiyophathe ukuthi abantu angathi fanele beyithangathi esidilizele abantu ngesikhathi esinzima kunetha izulu kanje balimile ukudla kwabo sokudayiswa sokuthiwa kuthiwa kuthiwe kunjalo abanye sebedayisa inkomo ngama-$70 kwakwavela ngakhonokho ikuthi abantu kabafundi bangavela baphiwa ama-KFC sebegishiwa kuthiwa hayi izanu iyo ma-KFC la sesibajikela manje
studio 7 awu ekuseni sibingele bantu bakithi vusana amakhanda lagijima lithi izanu ye ini namhlanje lijikela like yazi amahewa rongo esiswini nasi MRP eye mandebele wonke jikele from Midlands ube navoteli MRP ubezangena yini ezonidilizela izilo kuze izindawo ube ngeke sosukela namhlanje zazi ukuthi ungumthwakazi kumele wakini ungenza njani into zakho umakhelwane wena nawo lo muzi wakho ungafuza njani owabo umuntu loyihlo lonyoko fuza unyoko loyihlo
sibingele studio 7 siyabonga sicela ukuthi studio 7 lisibiselele inews zekuseni uma kunzima ukuthi lizibisele lithi isikhathi kancane lapho ukwenzela ukuthi kulezo zantambama libe lesinye isikhashanyana elingasinika sona isikhathi odlala sikwazi ukuhlaziya ngoba baningi abantu abanembono emboni ngani maybe ingasisiza sonke singamazimbabwe so sicela ukuthi lisengezelele isikhathi laphana ukwenzethi sizwe imibono yethu sonke siyabona
labo ngabanye babalaleli be-studio 7 besipha imibono yabo kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi womdumo kamasigandi u-Effort LB Chuma odume ngegama lakhe lomculi elithi Inxeleli kaselo nangu exoxa lomsakazi we-studio 7 u-Ezra Chisa Svanda.
Nawe
Lasselos, Wasuga, Zapes, Yazamotis, and Turok, Williams, South Africa. In Zaro Toronto,
the Logo Madin, and the Lemden, you know, go Paulos, Manuel, the Longa, the Seropo, Kamalam de Crempo, Mary Lasselo in Jebon, Fulangatala, and Yagayo, 2017.
Efoti uyasithela umculo wakhe njalo selamadlalathi ambalwa
ushune ngodlalayo ngobiza ngesinxele obhala ingoma eqendini nemuqobo lwami ama CD lengesine ama album mabili ama EP
Inaleli kaSelo lisebenze labanye abaculi abathize kumculo wakhe.
Nosibani umfoka Dube, siyabonga umfoka Fakude, Shunikazi, uShuniye ngwayo, umntakanko ongobese, nomshikashika umfoka Mabaso. Bangigqugquzele uze ngicule idlamuva umfoka Mabula, odibe umfoka Ngwenya, ezalwa kwelakithi enyama endlobo ekhona.
Umculo wakhe uyatholakala ebulenjini be-internet.
Ngiyatholakala msakazi wami kuma-social media ku-YouTube Inxele likaSelo Injebomvu, ku-Facebook page Inxele likaSelo Injebomvu, ku-TikTok, WhatsApp 073 56 544 59. Ngizokwazi ukuxhumanisa nomuntu oseduze sokuya ukuthi wena ufuna ukuphi iCD.
Umculo kaMasikandi uthandwa ngabantu abaningi eMzansi. Inxele likaSelo waseliphakathi yilo ke besikwethela lokuthelo woza woza Friday. Libe nempela sona emnandi igama lamuyenza Jesus ba.
Sibonge uEzra Khisa Spanda osiphe uhlelo Woza Friday luyeza njalo uhlelo ngeviki ezayo. Lingakhohlwa iLive Talk elandelayo namhlanje sikhangela isimo somnotho welizwe esiqhubeka sisiba sibi ngamandla sidala ukukhuphuka kwentengo yempahla nsuku zonke. Singakehlukani sihlobo othi sikhangela ezinye zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi okwenziwe ngumsekeli kamongameli ukusola uhlelo lwemunumunu scholarship kuphambana lesisekelo sombuso welizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.